Imali yesobo lama bond note eyalethwa ngabebhanga ele Reserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, uNkosazana Faith Siziba ngomunye obabhekane lobunzima bokuthola imali. UMasiziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye lakubathengi.
Sikubhizinesi yokwenza events, so sinama-challenges yokuthi ama-clients ethu amaningi abhadala nge-cash because thina sifuna i-cash. So sibane-challenge ukuthi bayenelise ukuthola i-cash nesikhathi esifaneleyo and nanxa bethola i-cash yakhona iyabe iyisiqephuqephu. So at the end of the day abayenelisi bebhadale ngesikhathi. So kugcina kusi-affecta thina lathi sikubhizinesi because lathi kulamanye ama-service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibhizinesi yethu ihambe kahle. So besinesikhalazo sokuthi ama-authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abakubhizinesi into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise uku-attenda ama-clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcwele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla okuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphathelene. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, uMnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma la masu athile ukwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Ebese sokukhangelela ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kwamanye amazwe lesingathi i-foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sokukhangelele yikuthi lokhu sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye esingakukhangelela yikuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi yizikweleti kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF lamabhenki layo i-African Development Bank ukuthi imali lezo ma zingabuya elizweni zingabi yizimali ezizaholiswa abantu kuphela kodwa zibe yizimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. Kuzabumba imisebenzi ibe mningi nxa sokubunjwe imisebenzi yaba mningi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama-bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezi nyakinye ngemva kokuqhamuka kodubo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele-South Africa, ipula lakwele-Botswana lemali yakwele-China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes yena uzatshiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes. Iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni, nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla, uzatshiya umsebenzi na? Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.